okuqakathekileyo njalo kumele sibe kwazi singumphakathi ukuthi izigebenga zihlala phakathi kwethu. Ngakho ke kungumlando wethu sonke njengezakhamizi ukuthi nxa sikwazi ukuthi isigila mkhube esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye encwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu. Ngakho ke okudingisiswa kwamapholisa kuqakathekile, njalo umvuzo lo osuthe wabakhona usungaba yintshukuntshu kwabanye abantu ubenze basukumele phezulu, ngoba siyakwazi ukuthi ukhona ohleziyo kwenye indawo okwaziyo ukuthi uzibani lozibani bathatha igolide elingaphoze lifike i-$450,000 nxa sisebenzisa intengo esetshenziswayo. So 11.9 kg asiyogolide elincane, ligolide ke eliphoze lisondele ku-$500,000 ivalu yawo. So nxa kuyukuthi ba-ofi 5,000 imali enkulu emphakathini, ngakho ke siyakhuthaza ukuthi abantu basukumele phezulu bayebika ukuthi bangabe belolwazi yini ngalolo daba lokutshontshwa kwegolide, batshele amapholisa ukuze isizwe sincedakale, ukuze umphakathi uncedakale, ngoba ukubanjwa kwesele lilodwa kungabangela ukuthi kugcine kubanjwa amasele amaningi ayiwo asihluphayo vele emphakathini.
Uhlelo lokuthi abalezikhali ezingaphandle komthetho kumele bazihambise emapholiseni njalo kabasoze babotshwe, singabona luphathisa ekwehliseni ubugebengu na?
Uhlelo lokuzinikela ukuthi abantu bahambise izikhali zabo eziyabe zingekho emthethweni emapholiseni luhlelo olunceda ukuthi lo ngabe elo mbhobho wakhe mba isikhali sakhe esingasela amaphepha aqondileyo la athole ithuba lokuthi ahambise, kungaze kufike umgoqo wokuthi laba sebethole lezo zikhali sebengaba izigilamkhuba. Konokhana-ke kuyanceda ukuthi kwehlise inani labantu abangaba lezi khali ezingekho emthethweni. Kube sokusithi-ke izigebenga vele esikhathini esiningi zingeke ziyetshiya izikhali zazo ngoba yizo ezisebenza ngazo. Kodwa-ke mbona abantu akuyinto enhle ngoba kuyahlungulula lophana besingathi kuyasesetha. Kube sokusithi laba abaye sebeselela lezo zikhali-ke lanxa amapholisa mbo abomthetho sebesitsho ukuthi lina salinika isikhathi esithile lokuthi lihambise lezo zikhali, kusho ukuthi neseliselelilazo yini izigilamkhuba, yini izigeleke ezihlukumeza abantu. Kuba sokulula-ke nxa umuntu sefice njalo ukuthi sakunika isikhathi sokuthi ubuye uzofakaza, uzozinikela wena, uzophendukisa lezo sikhali. Kodwa kuzafica ukuthi laba abaselelazo vele yizo izigilamkhuba, yizo izigebenga eziphezulu, ezisezingeni eliphezulu, njalo bangeke bazihambise lezo zikhali ngoba basebenza ngazo. Sokusemandleni-ke amapholisa logatsha olukhangela ngokulondoloza ukuthula elizweni, lazo zonke nje izinhlangothi ezikhangela ngokuthula elizweni, ukuthi nxa ke sokufike leso sikhathi sokuthi sokukhangela ukuthi abantu abaselela lezo zikhali yibaphi, laba abatholakala belezikhali lezi ezingabhaliswanga kusemthethweni yizwe ke singathi izigilamkhuba lezi, ngoba uyabe saleleni umuntu ekwazi ukuthi isikhali sakhe kasilamaphepha aqondileyo, uyabe efukameleni ukumesabisa ukuthi ayekhiya leso sikhali. Ngakho ke sesikhuthaza bezomthetho ukuthi basukumele phezulu nxa umuntu usetholakala lesikhali esingekho emthethweni esingenamaphepha aqondileyo, yiba abantu abahlukuluza umphakathi, babantu abenza ubugebenge elizweni leZimbabwe. Ngakho-ke siyabakhuthaza ukuthi abomthetho basukumele phezulu babambe lezo sigilamkhuba ukuze ilizwe liphephe.